siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ngiyabonga zitshona njani mahlalo Zulu ngesithi umnyaka omusha kade singakakhulumisani ngawo 2021 sinanzelela futhi njalo ukuthi yeyi unyaka omusha lo osuke wangena lezi gigaba zawo ezema-lockdown.
Kuthe nakuphuma i-press statement ka-VP njalo engu-Minister of Health i-BVTA ihlangene namanye ama-associations inozitshiya labo-VSET labo-Wabas labo-cross border sihlale phansi sakhupha i-press statement sicela uhulumende ukuthi yebo siyaku-understand ukuthi kumele kube le-lockdown njalo nomkhuhlane uyamemetheka, but besicela ukuthi ngasihlalele phansi saba le-common ground saba le-round table ukuthi sihlale phansi ulisitshele ukuthi right madoda njengoba nosokusiba le nto enje besicabanga ukuthi lina mzamo bani lama-members enu ukuthi lavikele endlaleni enje ngoba really yindlala le abantu shuwa bazabulwa zindlala ezindlini okudlula yona i-COVID le ngoba sabe sisendlini asithelelani sizivalele kodwa sizozivalela sife ngendlala. So sizamile-ke ukubhala i-press statement yethu sibhalela yena umongameli u-vice president njalo engu-Minister of Health ukuthi sicela ukuthi sihlangane laye sicela ukubonisana laye simbonise konke esakuzamayo silungisise lezi ndawo zethu sambe salungisa le toilet sihlanganelane le city council ukuthi i-toilet leyi sihlanganelane lehlanganiso okuthiwa yi-wild savuselela i-toilet ka-5 street ukuthi ivenda lonke lungumama likwanise ukungena e-toilet lizincede. Siphile-ke sadonetha saye sadonetha lependa okuthi kudwetshwe amabhasi abantu behlaliswe ngokusemthethweni abantu bephiwe amalayisensi abantu bekwanise ukusebenza kuhle kungela busela kungela bugwelegwele kungela kudizayina kungela kuthi mina nzayenza ngenkanombe nothini silandela konke okwamanje bese ama-bylaws aphumileyo akakhansili aka-2020 bese sizama ukuthi nxa sivula ngo-January sihambe word by word sibatshenisa ama-bylaws sibatshenisa nemithetho yangona sibatshenisa lokuthi kufuze beyenzele silungiselele ukuthi njengobana sekungu-January bethathe be-renew ama-license yabo behlale phansi bethengise.
Manje abesifazana baphila njani ngalesi sikhathi ikakhulu bona labo abathengisayo?
Bakhangela izimuli yibo abadubekileyo yibo abakhangeleyo yibo abaselelayo. So akula msebenzi eZimbabwe akula amanye amathuba esingathola ukuthi sibuyele emsebenzini amathuba yona lawo ukuthi siziselele abantu bethu sibone ukuthi kona lokho esikuthengisileyo siyathola sivuke. Kade sinxa sinazelela abantu bese begijimisa ukuthi kade sizilezi school fees sezivula izikolo abantu bese begcina izimali zokuthi bebhadale izikolo fees behambe esikolo abantwana but sokube le lockdown le yonke into isifadalele. Njalo sinazelela futhi lokuthi omama ba-abuse emabhoda khona ngale kunzima bebe sezama ukuthi wodi ngihambe ngiyoselela abantwana laba laba abahodayo bethengisa bebaphathela impahla babacharge imali eziningi kakhulu abanye ade beloku bethengisa amavrandini kodwa de sizama ngamandla ethu ukuthi sibabone ukuthi siyabafaka bathola ini ama-license. So i-city council yethu yiyo enye kade silater down ngoba ingenelisi ingela ama-resources akwaneleyo yikho okunye ade sigcina sesiyenzani sesichipha ini. I remember kwelinye ilanga sibili ipenda silayo kumele bedwebe i-city council yatheka ila fuel sazinikela thina ukuthi hhayi kungcono siyidingeleyo fuel ukuthi kwedwetshelwa abantu behlale phansi lani liyakubona hhayi besizama siyazama lakathe sasekalahle ithemba uhulumende ngowethu ilizwe ngelethu vela kula ndawo lapho esingakhona noma zingaze sicrosa amabhoda ngemifula yona leyo lempopho zingachapha siyaphenduka futhi warm is warm warm is best. So sisebenza silapha ekhaya eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami usithandekile mhlanga ngikho napha eWashington DC.